lamakhansela yilawa amelele nabalele ukuhambisa lezi nkathi lawa amathathu i-transport. Kubuye kube yalaba amatekisi amatekisi ama-meter-trip. Kubuye futhi kube yalaba amabhasi amabhasi la amakhulu lawa asebenzayo. Bese kufika lathi izakhamizi abayenza labantu abakhona kulamasekelwa ngesiheha lwe-business yalena abadlelele. Inkathi leyi esikhuluma ngawo kakhulu ukubana bazabuthi ngendlela yokuthi kambe kungancathelwa njani ukuthi kube le ndlela elula yokusebenzela yokusebenzelana yokuthwala kwabantu nokuthi imota zisebenze njani. I-apho into njengamaxe nokuthi njalo laba afana amajanga la abadrayivisi enalimthwele imota zabaziaxe zakakhokhoafrikafrika babe ngabantu abangakhontrola ngoba iningi labo ngathelwa abanikazi bezimela bethe ukubakhontrola. So ngokuningi into esebezikhuluma ngazo ukuthi lawo mapholisa angasebenza njani.
Ikakhulu abatshayeli bemjova labanye bakwamukela lokho okukhulunywayo ukuthi befundiswe lakho konke.
Isizwe esilale isikhathi esiningi abatshayeli bemjova kakhulu kubuya abanikazi bezimoto kodwa labo abanikazi bezimoto abaningi bayafunda ukuthi labana amajaha babakhulela babanika philisini eqondileyo kodwa kathi bekigrawundi ngale benze kulalaba futhi abantu abangachathwanga labo umuntu wamaweningi okunyuba labo funa abakhontrola izimoto bona abantu abathi babonayo kodwa abanikazi bezimoto bakhanya besisithi ngayinto liyalezisisa kube lendlelento yokusebenzelana nalabana abantu ubakhonzi bakhishe sekungabi lo muntu omenzele izimoto kodwa abantu imota zisiye zithiye abantu bezilele zise zimoteni bathale bahaselaela abahlala.
Imbono yabantu bonke ababesemhlanganweni iyemukeleka ukuthi abekhansili belungise le mithetho kumbe yibo abalitshelayo ukuthi kuzayenziwa njani?
Yele kule eminye imibono abayilethayo eminye abantu engayisisi futhi lata abantu eminye siyilezele ngathi ngakhulungani isibonelo sokuthi abantu bayathi isikhathi esibalwe sibone ukuthi indawo lapho kugatshelwa khona imithonga lapho kwehlela khona imithonga akuyosemsebenzini iyakhuluma izingena edolobheni kukhathana abantu basebahamba mahomeze bezeyesiyata abasebenzela khona eminye imibono ilethwa ngabantu lezi kodwa lela ikhansili futhi iyathi ukuthi babalale ukuthi hhayi ngawusingena phakathi edolobheni kanye futhi isithi sezi indawo zokuthi imithongaingahambi ayitholakali yalo futhi amakhomita inabantu esigadayo njengezakhamizi lathi kwesikhathi sezioke imizoba ngabasiyasima endaweni ezingayisizo futhi ungabona abantu bezi khonapho uyabezekhanyela so kuyakhulunyiswa kwendawo uyavumelwana ezindawo kuwabo uvumelwana okunye lokuyakwayo ukuthi siyenza imoto kodwa phanisikalo konke kunzima ukuthi umuntu aqalise ukuhamba amakhilomitha esetawuni ayawo ahu 2-3 esalapho kugadelwa khona.